Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhlaka 9 kumabasa 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, izitolo zakoBulawayo ezagqekezwa ngesikhathi sokuthengisela ngozibandlela zibikwazi lokho zingakavuselelwa ngokupheleleyo lanxa nje sezisebenza ngenxa yokuswelakala kwemali. Ibandla le-MDC eMathebelele North namuhla liza kwenza umhlangano wokukhetha inkokheli yalesi sigaba kanye labazancitshisa kuCongress yaleli bandla. Silembono yenu njalo balaleli elisithumela yona nge-WhatsApp likhuluma ngezinto ezitshiyeneyo ezilithintayo empilweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izitolo zakoBulawayo ezagqekezwa ngesikhathi sokutshengisela ngozibandlela, abantu besola ukukhwela kwentengo yempahla etshiyeneyo zibikwazi lokho zingakavuselelwa ngokupheleleyo lanxa izisebenza ngenxa yokuswelakala kwemali. Uhulumende wathembisa ukuphathisa abanikazi balezi zitolo ngemali. Ustanikile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo nkosazana Rita Ndlovu, yena oyisiphathamandla sebandla le-MDC. UmaNdlovu uhlala enkulumane okungelinye lamalokishi lapho okwaqekezwa khona izitolo eziningi.
Ezininzi zakhona sezisebenza kodwa zisebenza zingagcwalanga izitolo zakhona izilo. Yathi okwethu zonke zavula but kule chokizayo entuzane umuwa ulala kakhulu sigcile lokhu engakalungisi. Abanye labo chokiz like elikhulumane engihlala khona sebesebenza besebenza bengalabashefu.
Kodwa abantu sebethembele kuzo lezi zitolo ukuthi bathola konke abakufunayo.
Ye, noma nje kungagcwalanga like ensukwini kodwa ezinye izinto zikhona khona. Lokhu bezigcwalisa kudala kudala ukuthi velathi izinto izitolo zikhona kulabantu labala abathengisayo bandazekelela ukuthi izitolo zingavalwa ngabo-fayisi babisa izivota zabo bathengise kodwa akuzange kube ubuningi kangako ngobethawuvele izitolo ezingazange zibuthi izitolo ezaluthanye zemalokithi.
Enkulumane abalandeli benu lezakhamizi nje iningi elabotshwayo umumo sunjani?
Abanye lokhu bebevalile, abanye baphuka njani. Angiyakwazi ukuthi abantu vele bangethuselwa, abantu beZimbabwe sebethuba bangethuselwa, vele bayachazana bethuba ngiyenze lokhu. Abanye baphuka bakhona sasibabona. Abanye njalo lokhu bevalile, bakhona abalutshwana abalokhu bevalile, akwazi ukuthi abe engakanani, but abaningi sebaphuka. Khonokho ukuthi vele eZimbabwe sesiphilayo, uyakwazi ukuthi kuphilwa njani la. Akulanto baleka kuyelayo. Siyaphila nje yosukile ukuthi vele ukuthi impilo kuthayo kuthiwa nasho kulesengilani sisuffers nothing selowelife kuzima okokuthi vele uyasela ukuthi uqalisela ngaphi ukuthi kuphela sesajayele ukuhlala edukeni kodwa kunzima akunamali akunanto ekhona igaventi yakhona icacile ukuthi tv uyezwa kuthiwa kuphela imali zona ezesizithathele ama-taxi zingana-introduswa kuminister we-finance but ukuthi kwenzakala leli zeli asazumi ukhona okuzazela kodwa amboni.
Lo ngunkosazana Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Ibandla leMDC yamathebelele North namuhla lizakwenza umhlangano walo ukukhetha inkokheli yalesi sigaba kanye labazancintisa kuCongress yaleli bandla ngenyanga ezayo. Izigaba zaleli bandla esezenze okufanayo ngesemathebelele South leseMelika. Izigaba zombili zikhethe umnumzana Nelson Chamisa ukuthi abe nguye oncintisa esikhundleni akuso alubana kuthe kwaba khona oncintisana laye. Umnumzana Douglas Monzora yena obikwa elesifiso sokuncintisana loChamisa kakatholi isigaba esimkhethileyo. Umthetho webandla uthi ukuze umuntu ancintise kuCongress kumele akhethwe izigaba. Ukuxokozela ukukhona kweMDC sokuthiye uZulu elembono etshiyeneyo ngaleli bandla. UChris Kande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kungathulo ukubhidlizeka kwemithetho ngoba ama-factions akhona kulowu xabana okuthize. Siyacabanga into engxenye akusuze kube le ngozi abantu sebetshana. Kodwa iqembu lakhona likhanya alikaguquki indlela elani yokuthi abantu bekhethana kwenziwe uthando abantu bezwisisana. Ukuxabana kwakhona kungathi kuninganyana.
Kungakubangelwa yini ukuxabana njengoba bona bezithi libandla elingani liphucukile iParty of Excellence ngesilungu? Kuyini kathi okwehlula?
Izizathu ziningi nje kodwa asazi siyabe siwazi phela ukuthi nxa abantu bekhangelelile ukhetho singathi khona u-2023 sibezibona ngathi banganqoba iZANU-PF bayebe sebetatazela bephithizela ukuthi bangene ezikhundleni. Kodwa nje ngathi mina ipolitiki yakhona ilomhawu phakathi, you know, abantu bakhona bavele bangathi balomhawu kabanikani amathuba ukuthi omunye ayenze la yangena emsebenzini. Umhawu wakhona ungathi muningi kakhulu, so kufanele bangathi bayaguquka wenze lutho batshengisele bona ukuthi baliqembu elizwisisayo ekukhetheni.
Imbiko yokuthi iZANU-PF ingenele kukhetho lolu la kumhlangano ozayo kungaba iqiniso yini?
Phela iZANU-PF njengoba siyazi phela ukuthi vele liqembu elivele lifuna ukuthi belibe lisembusweni, bazadinga indlela zokuthi bangenele bavotwe. Kodwa nxa iqembu livele liqinile lilodwa belandela imithetho yabo, akufanelanga ukuthi iZANU-PF iphumelele ukuthi ingenele ngoba kuyabe sokuphunga ukukhuluma nje. Kodwa njengoyitshile ekuqaleni ukuthi bona ngoba bavele uchithi bavele bangabantu abeyame uhlangothi lokuchabana nje lobuhwaba lokunganikana amathuba okungenala kwezana iZANU-PF kungengezelela ukuphambaniseka khona. Kodwa vele bayicalele kodwa baqala bodwa nje inkinga zakhona. Awukungenela kwezana-PF asonto esingathi khona engenza ukuthi kuhle kubhidlizekele.
Kungenzakala yini ukuthi ngemva kokhetho olwenyangezayo ibandla lidabuke phakathi?
Awusoze kwenzakale njengoba sazi ukuthi ukuxabana kwakhona nje engxenye njengomuntu okhulume ngaphandle anje sebe lathi silalele bekhuluma. Kuxabana nje lokhana okwezikhundla, kodwa inkinga yokuthi ngibona ngathi lokhana owama-candidate amabili lana ayisonto ezaphela ngaphandle kokuba nxa bona abazele betshengisela ukuthi babayenze ukuthi kube le nkinga. Ngoba khathesi ukwehlukana kwabo omunye sesenza iqembu lakhe kuyabe sesenza elithiwa yini. Awukhathesi ngibona ngathi nje nxa ukhetho lwelu seluphelile kuzaba le mizamo lendlela zokuthi abanqotshiwe lawe bazwisise ukuthi isiko sonke siyavuma ukuthi umuntu enze iqembu lakhe, yalokhu akwaliyo. Kodwa ukubhelizeka kweqembu leli angikhole ukuthi kuzakwenzekala.
Abanye ngabathi bona ibandla leli lilokhu ligxile kukhetho olwedluleyo alikaqali ukukhangela ukhetho olulandelayo. Ungavumelana lakho yini lo?
Angiye ngivumelana lakho ngoba siyazi ukuthi uCongress yena ngokwakhe indlela yokulungisisa iqembu kwenzela ukuthi liqwanise ukuthi nxa ukhetho selisiza ngo-2033 ama-structures akhona emikahle labamelelayo ama-candidate. Angisoze ngivumelana lakho ngoba ukulungisela uCongress kuqondane lo-2023. So umuntu oyabe sitsho njalo nje engikholwa uyabe phosisa nje.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni loChris Kande weStudio 7 eseHarare. sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi usibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangujka sechotoze osomabhizimusi esithi bakhweza intengo yezinto mahlayana kungela sidingo. Iphephandaba leHerald lona lithi umbukiso walo nyaka weZimbabwe International Trade Fair uzavulwa ngokusemthethweni ngumongameli wakwele Uganda umnumzana Yoweri Museveni. Umbukiso lo uza kwenziwa mhla ka 26 kwaBulawayo. Singene kuhlandla lenu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Kusaphanani basakazi. Hey Dube, hawe yasikhohlwa baba. Odobhi uhlile kwezeni zenu emafoni ethu. Ngenxa singaze sithi sicela ukungena odobhi. Ngitshiseka ngalolu daba kakhulu kabi. Yikho nililandelisela nje u-audio yami ukuthi naso kuyibali. Udaba lokukhula undiwa. Lilo Rwanda kalufani ngisho ngoba ogagamile abo ngababe bulawa basebenqoba abababulalayo yikho kwaba loxolo pho thina umehluko yokuthi ababulali yibo abawinayo yibo abanqobayo iku ground engaphasi kwamgabe nangakwa Perence Shiri yena lo kade hambile u vice president yibo ababulala abakhulu ababekhokhela into le besebenzi samasayuli kukrawundi bebabulala besibulala amandebeli. Ikho kunzima ukuthi ungalufananisa kumbe kungaba lokuxolisana. Umzili ubelieve kalukuthi ukuthi lomo mlomo njani uyehluleka uyayangisa ngoba kuza azatshingeleka ngamashona ngoba bafuna ukwazi ukuthi nxa esithi umgabe ungawabulala abantu umgabe ukhona kathesi umgabe uthe bemkhipha ubesaqinile esakhuluma esathini wayekile kwaze kwafika namhlanje sezeseliphila kodwa kodwa nakathi siya emlenyeni lekhulumo kungani angahlaliswa phansi besaba ukuthi umgabe ngoba umgabe uzafika abatshele ukuthi hayi yini elakwenzayo mina ngangisayina kuphela udaba lolu ngolukamnangakwa labo Perence Shiri labo yibo ababulala abakhulu emandebeleni into ebuhlungu bantu bakithi abesindebeleni bayayisa ngoba balilele labantu besishonini balilele ogawuli laba bangamalele ngoba ukuvika kwakhe sokuze kuzondisa labashona ukuthi uzama ukuvika into engasiyo ngikhohlwa ukuziqamba ngobangazida ihabron
Amaflex onke siyafuna angabe nge-United Nations flex, i-European Union flex, i-African Union flex, noma yona i-flag yeZimbabwe siyayithanda njalo. Ama-political parties flex, kanye lama-football club flex, namanye ama-flex amaningi. Kodwa ke lana sithi, nxa lapho sihamba khona emgwaqweni, ama-flex la angabi ngama-obstruction, kini lina abashayeli kanye labanye abasebenzisa imigwaqo. Sithanda ukuthi silikhuthaze ukuthi lilondoloze izimpilo zenu kanye lempilo ezabanye. Lokhu kuzenza ukuthi siyehlise ingozi ezingabe zitholakala khona emgwaqweni lokubulawa kwabantu okungabe kusenzakala emgwaqweni kanye lokuchaphazeka okungayenzakala iproperty yethu kanye le-economy yethu. Lokhu kuhambelana lalokho esikuthola khona ku-Road Act ekhuluma ngendaba ye-obstruction. Njalo sithi ku-Minister of Transport, ku-Minister of Local Housing and Physical Planning, kanye lo-Minister of Home Affairs, bamele babone ukuthi umthetho lo uyawuncindezelwa ukuthi ungatholakali usiba khona emgwaqweni, ukuthi ulondoloze izimpilo zethu, lempahla zethu, kanye le-economy yakwethu. Licabange ukuthi siphila kanye emhlabeni, so sithi singafi noma ukuthi sibe yisigoga ngezinye izinto esingakwanisi ukuthi sizinqabele lapho sisebenzisa khona imigwaqo yethu. Amazwi lali wanikwa nguPaul Makiwa unomabhala jikelele weZimbabwe Passengers Association.
Kungabalaleli bethu
village yedimudenda chunda to ngisendawo yebhinga elosulu sonkwa village okwami mina akushiyene lokunye okukhulunywa abanye mina okwami ngikhuluma ngendaba yenjala ende lo munyaka abantu izulu kalinanga abantu beyaphela kakula oluto abazalodopa emasimini akula so abanye sebaqalisile ukulala ikuphela eziko sokulala umangoyi iko ke uhulumende nxa engathathanga amanyathela abantu bayaphela njengelapha esikhona lapha ebhinga elosulu esonkwa hayi kuyalanjwa abantu.
Labo gebe kungabalaleli bethu abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Uhulumende wele Uganda selandule ukuthi isizalwane seMelika ebesithunjiwe kulelo lizwe sikhululwe kulandela ukuhlawulwa kwabathumbi baso. Uthi isizalwane seMelika lesi sikhululwe ngemva kokungenela kwamapolisa. Izizalwane zakwele Afghanistan ebezisilwa empini yakwele Syria zisekela uhulumende wakulelo lizwe seziphindela emakhaya ngobunengi ngoba leyo mpi ikhanya isisiya emaphethelweni. Impi le ibi phakathi kukahulumende kamongameli Bashar al-Assad labahlamuki be-ISIS. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ubikwa elakho ukuxotsha ezinye njalo iziphathamandla zogatsha olubona ngokungena lokuphuma kwabantu eMelika ngoba esithi kazenzi umsebenzi okhanyayo ekuvimbeni abakwamanye amazwe ukuza elizweni lakhe. Obe ngumphathi ntambo ogatsha olubona ngendaba zasekhaya unkosikazi Christian Nielsen uxotshwe umsebenzi ngempela viki kwathi izolo umkhokheli wogatsha lwabacuphi umnumzana Randolph Ailes laye watshiya umsebenzi. Udaba lwe-immigration ludaba oluhluphayo kakhulu eMelika ngoba umongameli Trump esithi kafuna abakwamanye amazwe baze eMelika ngobunengi. Ngempela viki uTrump uthele eMelika seligcwele. Ngokunjalo kalisafuna abakwamanye amazwe abaza kulo bezodinga ubuphepheli. Ziningi izizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe ezacela ukuba iziphepheli eMelika eseziliminyaka zimelele impendulo. Sixhume isizalwane seZimbabwe sihlala ngapha eMelika umnumzana Kelvin Manduna. Yena othi gavumelani le ndlela uTrump aphatha ngayo udaba lwe-immigration.
Kuyakumangalisa ukuthi umuntu owangena esitshela ukuthi he's a good negotiator yama-deal uyehlula lokunegotiator i-deal on immigration. Bayenza into zokuyethusela i-Mexico baqalelisenja njalo ngendaba yomduli kathe sebenza njalo futhi ukuyethusela ngendaba ye-immigration and it was the same bedila nge-China on i-trade. Ukuyethusela abanye akusebenzi uphonge ukuyenza i-Mexico ibe belligerent layo and non-cooperative. Indaba ye-immigration ifuna behlale phansi ne-Mexico and discuss ama-causes angikhona and ama-solutions ne-Mexico which are collaborative. That is how they will resolve it. And labo internally abala consensus amaphathi yangkhona eMelika on how to deal the immigration lay yenye inkinga yabo. So even engafuna ukuhlala phansi le Mexico nxa ebuya ku-Congress abakwanisi because abala consensus ukuyenza ama-bills edlule through Congress le-Senate with consensus on immigration. So I think balemsebenzi omningi kumele bewuyenze both at home first ukuthi bebe le-consensus on immigration, which I think into engasonzima nxa bengaba le-vision beyekele into zabo zoku-gamesmanship.
Sikhuluma lawe useZimbabwe okwamanje, bathi nabantu ohlangana labo nxa bebona uTrump uphatha udaba lwe-immigration ngendlela aluphatha ngayo.
Ukhala ngathi izinto ziyabhida lapha ekhaya, impilo inzima la, nxa ungela mali yakho, asoma few queue lapha ekhaya, abantu abafisela ukuhamba diaspora abaningi ngizabe khuluma ukuthi bayakhangela iCanada ngoba iCanada ifuna ukuthatha abantu abaningi. Is proposing almost 1 million skilled migrants over the next 10 years. Kulabanye abalokhu besiye eGoli and people are trying sibili ukukhangela ama-professions which are in demand like healthcare ukuthi bezenze more marketable ukuthi beyozama ediaspora.
IMelika basayikhangela yini njengelizwe lakudala lelana elalidume ngokwamukela abakwamanye amazwe ngezandla zombili?
IMelika bayayikhangela kodwa I think not as before. Abantu, I can say there is a cooling of interest in IMelika kodwa bayayikhangela sibili ngoba IMelika iyahlalela ama-opportunities amaningi. Abantu bayazwisisa ukuthi sometimes umsindo okhulumayo nabo Trump is not the same as the actual practice eyokungena nxa sufayela ama-applications akho emthethweni. So i-interest isakhona but kukhanya ngani kulula ukuzama amanye amazwe like uCanada. So that's why ngisingakhuluma labantu ngizwa abaningi bekhuluma ukuthi bazazama uCanada labo Australia kube amazwe lawo alama-programs anika abantu i-permanent resident much faster than i-system yaseMelika.
Umnumzana Calvin Manduna isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika uqhuba izifundo zakhe zePhD eHoward University. Kuhlandla lokwelula imizimba ekuseni kunjenje sizilibazisa namuhla zihamba lensizwa yenkabazwe ubheka inkosi Ngwenya ocula ekwele South Africa. Sike saba laye uNgwenya ehlelweni kunsukwana ezedluleyo kodwa ngokutsho kwabadala emnandi iyaphindwa. Inkosi Ngwenya insizwa edabuka enkabazwe ehlabela ikwele South Africa. Leli lidlalate lakhe elakuqala njalo lilengoma ezilichumi. Nangu elonda imvelaphi yakhe ngokuzalwa kanye lasemculweni.
Ngizalwa eLwagwelu eMangwandi. Kwezomculo njengawo wonke umntwana ngiqalele ekhaya esikolweni. Nase sontweni
sizobonana labala devasiya ngulomhlaba ngenxa yezipho intando kaNkulunkulu itiqila mzalwa lukholu somandla elo waziyo konke okwenzeka emhlabeni.
Umkhakha womculo wakho lo uNgwenya singathi ngumhlobo bani?
Kule ngoma lezi bengizama ukucreate something like ibeat yami ngibe yimi ngedwa nje. Bengifuna ukungena kakhulu kusiNdebele so ngiye ngafuthi ngamixanyana khona afrobukunyana ne-track ye-1 nje ye-gospel. So kahle kahle yi-mix kodwa ngifuna ukugxila kakhulu kuleyo beat leyo engizama ukuyicreate entshanyana.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi ukuthanda umuntu isithembiso kanye lale ethi
ngenze mama mntane akala ngenzini insuku zonke ma
tholakala ngapi idlalade lakho ngwenya
ngisasejoveko kwamanje ngalithola kusazini sibanda inumber zakhe ngezithi +27 78 143 1409 or ulithole la kimi kubheki inumber zami zithi 078 941 0999.
Hayi isikhathi sisavumi jahale zansi ungabatshiyela wapha amazwi abalaleli
kubalaleli bakithi siyacela please sisapoteni abaculi bakithi sixhasaneni sithandazeni futhi uNkulunkulu uyasithanda sonke.
Uphuma ke enkundleni ubheka inkosi ngwenya ngale ethi insumansumane
le ndaba na liyamesaba yini na lo muntu uyasabisa yini na lo muntu akulunganga wenzayo akulunganga wenzayo insumansumane le ndaba insumansumane le ndaba na liyamesaba yini na lo muntu uyasabisa yini na lo muntu akulunganga wenzayo akulunganga wenzayo sabe sithi
wena bathethe kazi labantu wena
ithi ngabe sabe sithi
wena bathume sabantu wena
ngabe sabe sithi
wena ungumbulali wena
akulunganga wakwenzayo
sikhulume nasithetheni
akulunganga wakwenzayo
sikhulume nasithetheni
chani ulelisi lipila nababulali lipila chani ulendawo lipila nabahlukumisi ingabe belisabisana lasela kethukuthula ingoba belisabisana
insumansumane ngubheka inkosi ngwenya itshala enkabazwe egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-MDC yamathebelele North namhla lizakwenza umhlangano wokukhetha inkokheli yalesi sigaba kanye labazancintisa kuCongress yaleli bandla. Lingakhohlwa zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Litshone kuhle.